Estamos en Zimbabue lito tuzwe kakhulu ngabalandeli bomdlalo banobhutshuzwa ngemva kokuba libe ngutshingilo bhanqa 0-0 emdlalweni walo wakuqala wesibazi sagroup H kumncintiswano wokudinga amaqembu azafinyelela kuyadlala kwimidlalo yokudinga intshantshi zezwekazi lase-Africa e-Africa Cup of Nations ngomnyaka ka-2021. Ngalokho-ke leli qembu lizadibana leZambia kusasa lidinga impumelelo ezathuthukisa amathuba alo awokuba libe ngelinye lamaqembu azaphumelela kuyadlala kulo mncintiswano we-AFCON wona ozaqhutshelwa elizweni lase-Cameroon ngomnyaka ka-2021. Ophethe isikhundla sokuba umqeqeshi weqembu lama-Warriors uJoey Antipas utshele imithathele zindaba zemidlalo phambilini kokusukuma kwaleli qembu lilibhekisa kwele Zambia ukuba kuzamele bebophe ziqine ukuze bethole imiklomelo emithathu.
We are playing away from home, so we can't just go full out.
Sizabe sidlala singekho ekhaya, yikho ngiyasitoze sihlasele singaqhizile phakathi, kodwa kumele seluke amasuro zasisebenzela njengeqembu njalo bafana bengabakhali phambi kwegedi silakho ukuphenduka sile mpumela enhle.
Iqembu le-Algeria elelihlezi phezu kwesibazi sagroup H lemihlomelo emithathu ngemva kokuba libhaxabulele ezambia nge-5-0 emdlaleni walo wakuqala kuthele kutswana lele Zimbabwe yalo mhlomelo owodwa iqembu ngalinye. Kusenjalo lokhu kungakacaci ukuba yiliphi iqembu elizaphakamisa isicoco seligi lonyaka kwele Zimbabwe ngemva kokuba wonke amaqembu amathathu ahlezi phezu kwengalane ebengutshikilo bhanqa kwimidlalo ayidlale ngempela viki edlileyo. Iqembu le-Cape United lihlezi phezu kwengalane lemihlomelo engama-55 ngemva kokuba libe ngutshikilo bhanqa 2-2 leleyada ngensonto. Endaweni yesibili kule qembu le-Chicken Indona elilemihlomelo engama-53 njalo elibe ngutshikilo bhanqa 1-1 lelewange ngomgqibelo. Iqembu le-FC Platinum lalo lilemihlomelo engama-53 njalo lihlezi endaweni yesithathu ngemva kokuba libe ngutshikilo bhanqa 0-0 leqembu le-Highlanders ngomgqibelo. Kwimidlalo emithathu eseleyo iqembu le-Cape United lizadlala lele-Dynamo Serengeti Platinum Stars kanye lele-FC Platinum. Iqembu le-Chicken Indona lizadlala lele-Bulawayo Chiefs sele-Herentals kanye lele-Tailone. Kuthi iqembu le-FC Platinum lona kumele lidlale lele-Chapungu ele-Black Rhinos kanye lele-Cape United. Emsileni wengalane iqembu le-Bulawayo Chiefs litshelele ladlala endaweni yesine nxa usuka ngaphansi kwengalane ngemva kokunqotshwa nge-1 kanyaya elikwenziwe ngele-Manchester Diamonds. Iqembu le-Chiefs lilemiklomelo engama-35 lanhlanu okulinani liphethwe liqembu le-Herentals lona elihlezi endaweni ye-13 njalo elinqobe lemshoni Stars ngetukanya. Endaweni yesithathu nxa usuka emsileni kule qembu lewange lona lilemiklomelo engama-33 kuthi iqembu leyada lisendaweni yesibili nxa usuka phansi lilemiklomelo engama-32. Iqembu lemshoni Stars ile lijeke amanye amaqembu wonke lilemiklomelo engama-33. Kwimidlalo emithathu eseleyo ukuthi ligesiwa komlindi yaqina iqembu lomshoni Stars lizadlala lele-Tailone eleze-TC Caribe kanye leleyada. Eleyada lona lizadlala njalo lele-Harare City kanye lele-Triangle. Iqembu lewange lona lizadlala lele-Herentals lele-Tailone lele-ZPC Caribe ikanti livele lilomdlalo okumele liwudlale lele-Triangle owadluliselwa phambili. Abafana bebulawayo Chiefs bona kumele bedlale leqembu le-Chicken Inn ele-Highlanders kanye lele-Herentals kusithi ele-Herentals lona lizadlala njalo lele-wange kanye lele-Chicken Inn. Amanye njalo amaqembu alokhu elisa ukusinda ekugunyulweni kusigaba saphezulu ngabalisa ele-Tailone ele-Triangle kanye lele-Harare City. Njalo ele-Tailone lona lizadlala lele-Mshwana Stars ele-wange kanye lele-Chicken Inn ikanti ele-Harare City lona kumele lidlale le-Adam ele-Dynamos kanye lele-Ingezi Platinum Stars. Kube sekusithi ele-Triangle kumele lidlale lele-ZPC Caribe ele-Yada ele-Dynamos liphinde njalo lidlale lomdlalo walo owadluliselwa phambili okumele liwudlale lele-wange. Kusenjalo inhlanganiso ye-Premier Soccer League isiyethule umbiko othi umdlalo wokudinga intshantshi zalonyaka kumncintiswano we-Chibuku Super Cup uzadlalelwa enkundleni e-Pabst Field koBulawayo mhla zingama-30 kuya ngale nyanga kaLwezi. Amaqembu azadibana ngosuku lolu ngabalisa ele-Highlanders kanye lele-Ingezi Platinum Stars. Wona adibane emdlalweni we-league ensukwini ezisanda kudlula umdlalo wafika emaphethelweni zengutshikilo bhanqa 1-1. Ngiyimele isizwe 7 koBulawayo ngimuthwe zesinjanjini.